Endabeni zethu lamhlanje isigcwele imali yama bond notes wele Botswana abalandeli beqembu le Highlanders elilapho ukuhlawulisa imali enengi ngokulwa okwaqhamuka eBarberfield Stadium ngempela viki sebethola amakulu amahlanu amadola $500 yokuncedisa kunkinga le. Inhlanganiso ye-United Nations Central Emergency Relief Fund inika eleZimbabwe isigidi lengxenye samadola eMelika $1.6 million yokunceda abantu abehlelwa yingozi yezikhukhula zamanzi lonyaka lanyakenye. Umongameli Robert Mugabe uvula okusemthethweni umsebenzi wokuqhelisa umgwaqo osuke eBeit Bridge usiya eHarare. Amanye amalunga edale lePhalamende aphikisa imizamo okwethula umthetho wokukhumisana omlotha owe Peace and Reconciliation Bill. Abangela izithupha bazabhalisa njani ukwenzela ukuthi bavote kukhetho oluqhakathikeleyo ngomnyaka ozayo? Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana siqhubekela phambili ngodaba lokubhalisa kwabomama kugwalo lokuvota okuza kwenza ukuthi bavote kukhetho ngomnyaka ozayo. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo 7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930 6065 15460, laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp, laku Facebook ku VOA Ndebele.